Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ntate leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eziningi.
Undlane lwemdakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyalokhuyana kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi lesi silande ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanupf, bengcolisa uhulumende wezanupf okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Linhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasemadobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lwemdakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyalokhuyana kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya-ke yithi-ke udlame lolu lwenziwa-ke kumalunga ebandla lesi awe-CCC kakhulu. Kuyasengisela obala ukuthi uhulumende wezanupf ekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yini ezanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethuselwe bachaywe emakhaya. Yikho isiqalisileke izame ukuthisela abantu abanye bechaywa, abanye bevalelwa, bengahanjiswa enkantolo. Ikuzama ukuhlukuluzela kwethuselo ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
abantu beliphikisayo okwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu yikho siyatshaya ukhwelo emazweni nje esakhelane lawo, siyatshaya ukhwelo ku-SADC, siyatshaya ukhwelo ku-AU, siyatshaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibone okwenzakalayo eZimbabwe ingene ekwenzakala eZimbabwe kumise kungaqhubekeli phambili kusenzakala. Njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lwakenziwa isafika njalo isadlula njalo inyanga eziyisithupha lolo khetho solwenziwe. Lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke kwabo kusenzakala elizweni, hathi ukuthi kuthiwe ukhetho belukhululekile kodwa abantu lihlukunyezwa lithabe bothwa ibandla Citizens Coalition for Change lingavunyelwe ukuthi likhankase. Kuyinto-ke embi kakhulu etshengisela ukuthi-ke akulalungele luntu elizweni eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. UNtungamile uphinde njalo waxoxa lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi elezanu-PF.
Angivumelani nabo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besebasizalayo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo siyikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Nabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bethu silande ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla leZANU-P F, bengcolisa uhulumende weZANU-P F okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo. Konke dlame nkomo, hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi sikisho lesi ku-new dispensation kathethi lapha udlame nkomo silubone ngesikhathi esedlule ku-Second Republic lapha udlame kalukho nkomo, udlame abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo kathethi sebesenzani, sebesithi nabantu so babe nento abafuna ukuhambelela yena ukuze baqinise indaba yabo yamasanshini. Bamele beyisapoti indaba yamasanshini ngoba kathesi bazwe ukukhula kwabantu okuningi amazwe Afrika ethasa kumangalisayo. Abantu beqala endaweni yokuthi amasanshini afuki zobe so indawo yokuqatha. So kunokuyinto okunjabo nokokubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi amasanshini ba-ane lokhu kuye zibambelele kiyo. Akunalutho kuphela, akusekuqiniswe lokhu ngoma.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela, sabona amalunga eParliament afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela indaba zenezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo. Uzathela ukuthi nkomo amaripoti aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoke abanye abantu kwadaluka imisinsindo enjengayinaleyo. Abapheshayo umsindo kunabanye abathile abahamba bepheshe imisindo kweziyindawo. Wazi nkomo silako umangali konoko ukuthi bona abantu be-CCC bona babedlama olumangalisayo bona abantu. Ungakhangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube kuthwambulayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza bayaprovoke abantu kwesikhathi ngomunye ekhuluma webhinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasicabengalo kuyo. Sibalindele sibalindele ungakuthi nawulungiselela ibhayele kushouthi ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so ngibona kanayisikho lokhu. Abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye, inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni, ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosikhona DBD, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, izehlakalo zodlakela e-insiza lematobo, imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila eBinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. umnumzana Dibidi utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla zeCommission yeZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Lokho esiqhubekela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota eMat North, Mat South la kobulawayo. Kodwa abantu bamadolo nzima, hey, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe, sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona, kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections, agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesizaba lamanye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu balembuzo ebuningi abalokhu besibuzayo ukuthi singavota basoze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela beseyavota mchokotsho becele asazwisise ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokho. Ngiyakwazi ukuthi ku constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathe sihlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo incwadi ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma district offices lama provincial offices eze kayisekho duze la sebantwini. So umlando sesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma district offices ona lawo lama provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokulenkhamba eziningi kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abaningi, abantu abatsha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisana nalezeki. Ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labo Lupane sa invite ze kuthi buye lapha abantu abasha abadlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyasincedisa kakhulu kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba izeki akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa izeki yona ingekho itholakala emaduku ofisini akuma district ama-district lama provinces kuphela ngoba wasemakhaya yibesibona ingani ikho lapho lathi singancedisa kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana lalapho abantu abangabhalisa khona. Kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya usulala khona e-district e-town khona lapho e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangelele khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lama-ZEC officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe ama-programa angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi izeki iyenza ama-processes abaningi kakhulu. Anti liyabona kula ma-by-election, kule deem limitation exercise ke saxoxisana la izeki njalo sikhanye ukuthi by December next month bebesinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani. Abezombangazwe labo bayakhampena kula ma-by-elections. So sesibona ukuthi kona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload. Kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba le zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisayo esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa ekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana eziqintini zecholocho lebulilima esigabeni seMatopeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithekele ezinye izigaba zetsholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwethumelane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebelabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasimelo inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumilambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very tiny, ngiyewanzisa ubuhlungu wangizaqasi organization nale. Ngathola umntwana wayemncane eseyendisiwe, njalo ukuyenzisa kwangikhona wayeyendise kusibare wakhe, indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayebulewe ngumkhuhlane yona lo elizwe HIV. She was tiny, wayemncane lokhu akuzisa ubuhlungu, but ngazibuza ukuthi athi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazonda, ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebethulele ukuthi uqhubekele phambili izifundo zabo. So emhlukulweni wakithi khona ngapha eCholocho naseplums ngananzelela abantwana abaningi ba-drop out at an early age belabo-8 years, 9 years, baqedile 7 years basaqhubekeli phambi kwezifundo zakho, sehlehlala phansi nxa yinkazana eyazithwala kumbe useyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama wabehlelayo empilweni, abanye babo babhinywa izihlobo. Mamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukungibiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhizwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani, bakukhalela ezinyembezi ezinzima khona la ungababiza uhlale labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka, and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives, kabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and kusuthole ukuthi zanyathela kuma-families, zanyathela umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalumi ukuthi uzibani sembambile ngozibani uyasingenela ebusuku. Kwabuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engcembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela seBulawayo United Hospitals koBulawayo kulo mntwana ole minyaka yesishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise, njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini, njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba, njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana so kuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lo baba ngikhona babe siye ezinyangeni kwakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisu sakhe siyakhuphi imali only to discover ukuthi uma yafika esibhedlela amanesi uthi hayi no kulo muntu phakathi lapha esiswini and umuntu okhulelisa umntwana sekumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukusithola ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanjwa njani indaba enjalo umntana lo uzamzala phela umntana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume ngenxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe abantwana abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mrs. Sibanda usebenzela uzulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje, uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka, mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapholisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokwabotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulalima, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje ke kesizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo! Hey, 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 hey.
Nivuka njani balali be Studio 7 ngivuswa ngihlanhla amahlango seBotswana eFrancis Town ekhaya eLupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvusa mama uNhlanhla mvuse lo malume ama Paul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ usathuyani ndevula laphana ngithi thina hapa kuzwana izulu liyana liyana kakhulu kumangalisayo hapa ekhaya kunjani seliqalile ukuna yini selithele inkubo emasimini selibile yini ihlanyeli njalo ukudula ngakho bani yathi siyabuya kuzolincedisa ukulima ngiyabonga imuhlanhla osoguweni olapha eButswana eFrancis Town amen
sanibonani basakazi bethu Joseph unkabi indolela ikhulumayo okhulumayo ngicela uPaula ngendaba yeground le ugovernment waseZimbabwe noma ngithi umengameli weZANU-PF oyileader onguye ophethe iZimbabwe kumanje
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi bonke engasoze ngiziqambe igama ngokungena ayafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bambaneni yebo singabamba yebo siyenzeni shiplusisi sabhekodo zilayo nxa ngabe kuvothwa ubaba wena mntwana uyabula amandla anganayo ukuthi bekufika cacha ukuthi vele phathe busa ekhaya angeke inikeze shiplusi manje njengoba sabona kuthani so into engayitsho ukuthi namhlanje umongameli wasezimbabwe uzazivume sona egrawundi ngenxa yokuthi usibangelisho bakho wafika kwendamo yakithi esitshela ukuthi kukhulumile mnanga ukuthi kavumi so angisho ukuthi triple C angiboni yena mbuso lokho kuyacaca ukuthi triple C ayini ngiyabonga Richard lamama bethu ze South Africa bona imali okuyenzakala ekhaya kwecaca ukuthi vele iZANU-PF akula part singayi support triple C ngamandla wonke kodwa hayi angiboni siyanga wamanje sikhuluma ukukhala base nje bayali kunikeza amabheli kuyachaza hayi ngeke siyenge triple C phone
injani Studio 7 just to 7 ogawele bengakhuluma injalo lo Joseph wathi ngoba akunjani na tourism babe mathebele ndaba akwazi mathebele tourism emadrobheni emakhaya beyakhuluma injalo abadala laba baye kumasaro bazoselula ngoba athe izwe li right emathebele ndaba abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe balokuthini yebonto abantu badubeka nje hambe balokuthini ngabo 10 wantani babehlezi emathini ngabe ngabo 5 ngabo abantu babehlezi njani abantu bathole tourism emadrobheni ngoba inxa ogawele lo Joseph wathi mabe sike izwe linje li right kuigawulekele khona abantu bechocho badubeka abalandlala yalanda nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechabala kudla ngitsho bathi kathi ugawule bathi ugawule asigumanela sikwazi ugawule umuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedini ngayo gawule akuxolela abantu gawule gawule xolela abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela ku side word yekela ukukhumela abantu ematopo laba lacha abantu vela selithandi nematopo asilithandi therefore sizalivotela ukuthi sasichaya let's say to say
Studio 7 basakazi abahle siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanye uDaniel Nxumalo engulumayo ngweluphaka wathi eLupane sithi inguquko ayiye phambi asintsheni ngiyalibingelela lonke basekeli betriples indawo zonke ngingumsekeli wesimayuti kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
hey amavuko Ugo siyabonga inhlelo ezakhayo ukufihlekile kuyawula yezwa siyabonga siyababaza awey thandathandi eBotswana ukhona endebeni ngiyabonga mkhulu wami ngiyabonga kanjani kodwa lapho komalaba olieda kwalapha kuward 99 impane angiyithandathi kangivali ngale kwezingathi ngaphetsha kwezilwane awungwenya lithandathi wabantu laphilani osibabazi kimsebenzi liyenza nika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani njalo onke 7 abasakazayo okay le mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa tencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi liyayizwa liyangizwa yini inxa engiluma kufoni yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuse hayi mina ngowesicc angisuye weza yebo ngabe ngisehlule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe angiphambanisanga limfake lami kustudio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba ezisuka eZimbabwe mina ngise lami ngiyazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda izindaba zestudio 7 yizo vele ngizilalelayo nxa lingasangisendeli sengihlupheka mani sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthi
bahlale bakamthwakazi nanga bawukhuluma ngokuthi ngekukule ulungisa udaba lekugroundi lezinduna lemandela lezinduna zomphakathi abuye futhi abachaye ukubulawayo ukhuluma ngekurawuni ngapha uthumela amabandla futhi azochaya abantu futhi ukuthi indaba okhuluma ngayo ayisiyo indaba ongayo yongezobulala iphaka asimuza exolisa asimuza ekhuza nxa ekhuza ngapha ngalo basumlilo asishiyane indaba amabandla unini sidubeka sile 40 years 42 years ubeka la lamhlanje ungazi umvotela u-CCC yena lo kala ntoza kamba amashona la agcwele kobola upane nkayi kezi mapisa bite bridge Falls Road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhuba yini phakathi umthakazi uzafuna ukuthi izizwe zenezi ezikhona abo zibe ngezingakhona emabhoda yibo bodwa bathi asihambe lokhu kuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthiwa atsho yibo abatshontsha bapha abantwabethu abantu bethu bafunda isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasabi bantu bakamthwakazi axwayanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwe asekhululekile azimela wodwa sizisako khathi thina sincengani khonapha esingalakho konke silakho konke silakho ekumthwakazi asike sikhangeleni lolu daba
vele uzanu-PF ikulamota kabulila abaphathi bakhona kuwukuthiwa ngikhubakondlo akati kamota zingungene zonkene ziyawolwezi mwenza kuyakuja ziyabanga yakuandira marala chamisa ziyakuyakudisturb mafree twalangisa isikaloko kumapulisa na muntu walinamba kabati mota eri kuwanga walidina wakalyanga walidina kulusu walidini nakuli then the camping akosaa amota tiwope eri kulusu wanga mabesis wonse na mapulisa takwepali mota zinaliimingwa zinyama but mlange mota mbo ziri kumngayika ziyakumele kitilu gabe andakuti gabe yabutanda kwikonza kutonga zanu-PF kuti ta mini nguyo kuyabula matista kale kabali mupawa kale kabali mukutonga kupea okozindiro zinthu kazibende don't mind ichabo kuti kupea kabali kuprotektwa kabatigwa palakonza kutonga ipano yobula mafulise mota kalapikidwe munangagwa zinkulu kutonga manje nkuba konzia manje twazali ewe area aula banakabo but kuti kulwe ma ambulance muzibhadhera maklinika ya mane maticha afole kabotu nemalinzi mota yonge nemalinzi peya eyo tabazilibikiri mano fulimende mwaya ano watone
Darumba siyabonga ye ngamazwi enu ke lawo lina balaleli bethu elisiphe wona okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi i-Commission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission icubungula umprofita uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe. Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulowesifazana wegudu ohlaselwe impisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasitshiya kalombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwidzi aze ahlaselwe impisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.